Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngibonge uEvans Zeninga osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo umthwakazi ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 kuMbimbitho 2023. Igama ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi wonke umuntu ahambe ayibhalisa ngoba nxa ungasabhalisanga khathesi ungabhalisa sokuvaliwe. Kuthi ukuthi kawuvoti lo nyaka uzazuye vota after 5 years. Labangazake bavote, labangalazithupha kuthiwa kuyabe kuphunyiwe kubhalisa izithupha, ngamanti ebhalisa izithupha.
Abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi phambi kwakusasa ngesonto basungula uhlelo lwabo lokugcina olwe-mobile voter registration.
Sithi phakiphamalisa ngokuthi ngendlela abaoperate ngayo, it seems like it's more like extortion, not service delivery. I remember ngizempe town ngile agent business I had to attend to. Ngamva ukubhadala ama-rates angikhona babengekho, ngangena ofisini ngenze ngathi what I was doing. When I come back, ngisembone imoto siklenshiwe. Sebesithi kumele ngibhadale imali yokuthi which is about $60 and it's extortion.
Abantu abaningi bakhala ngokuthi izisebenzi zohlangothi olubona ngemthelo okumele ikhitshwe ngabachayeli ukubanelisa ukupaka izimoto eHarare ziyabahlukuluza. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba oye-UN Commission on Status of Women Conference, i-CSW67, oqala emhlaka 6, uphethwa mhlaka 17 Mbimbitho, uqhubekela phambili eNew York khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe usebeke ikomiti ezakhangelisisa ngodubo lwendawo ezipakwa imota enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abaningi bekhalaze ngokuthi izisebenzi zohlangothi olubona ngemthelo okumele ikhitshwe ngabachayeli ukupaka izimoto eHarare ziyabahlukuluza ngokuba lamaqhinga okuthi bagcine bebhadala indleko yokwenza lokhu ngemali eningi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi elingakabhalisi ukuvota lamukela ngenjabulo enkulu ukuthi selizabhalisa eduze lapho ebelihlala khona. Ukubhalisa ukuvota emahhofisini awe-ZEC bekuvuliwe ngaso sonke lesi sikhathi, njalo bekulabantu abaningi abakade besiya khona ukuyabhalisa okugoqela abebutho labohlangothi labalinda emajele. Umnumzana Bed Nico Bebe webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ukhuthaza abangabhalisi ukuthi bathathe leli thuba ukwenza njalo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi wonke umuntu ahambe ayibhalisa ngoba nxa ungasabhalisanga khathesi ungabhalisa sokuvaliwe. Kuthi ukuthi kawuvoti lo nyaka uzazuye vota after 5 years. Labangazake bavote, labangalazithupha kuthiwa kuyabe kuphunyiwe kubhalisa izithupha, ngamanti ebhalisa izithupha, ukwenzela ukuthi likwanise ukuthi libhalise ukuvota livote ke kukhetho luka-2023.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZANU PF koBulawayo yena ke uthi uhulumende wakhe ubone kufanele ukuthi iZEC ilande abantu abafuna ukubhalisa.
Ukuvota kuyinto eyalwelwa ngabobaba bethu labomama bethu, ngakho ke lilungelo elomuntu wonke oyabe sefike eminyakeni naleyo efunakalayo engu-18 ubana avote.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizen Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Ostalos Siziba, uthi nxa abantu befuna ibandla lakhe linqobe likhulule ilizwe kababhalise ukuvota.
Sikhuthaza abantu bakithi kungelani ukubana ke ungwaphi njalo uvela ngaphi. Nxa usizukulwane seZimbabwe seminyaka engu-18 kusukela mhlaka-12 kuze kufike mhlaka-21 kule voter registration blitz, so yiyo uhlelo esihambala ngalo thina njengo-CCC ngoba ukuze sinqobe kukhetho lubuyayo silungisa izinto kufanele abantu beZimbabwe bephume ngokuningi kakhulu emaphandleni bebhalise ukuvota njalo belungele ke ukuvota ngosuku lokhetho oluza announcer ke emalangeni abuya.
Ngobulawayo kubikwa ukubhalisa abantu abaningi ukuvota njalo iningi labo kuthiwa livela kweziye indawo okuyinto esolwa ngabebandla eliphikisayo elemthwazi Republic Party MRP. Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokhelo lelibandla uchazisa kabanzi ngensolo yabo ngalolu hlelo.
Kubuya abantu bevela izindawo ezishiyeneyo, abanye bavelela kubogokwe kwezindawo zemashonaland bezoregister ukuthi bavote kobulawayo. Kuyabonisa ukuthi abantu laba baserious ngokuthi batake over imthwakazi yonke. Ngiyalicela, ngiyalincusa, ngiyalincenga mthwakazi omuhle ukuthi asiphakameni singakhalalini umthwakazi wethu.
Omunye obhalise ukuvota namhlanje kobulawayo ngumnumzana Rufaro Chikosha ngowasegweru.
Sithethwe egweru ngale ngamabhasi ezana asileta lapha kobulawayo ukuthi sizoregister ukuvota.
Wena vele awuhlali kobulawayo?
Hayi, mina ngihlala egweru kobulawayo. Nhlanje ngiyaqala ukuya namhla kobulawayo.
Osakhulayo u-Eric Gono ukhuthaza abatsha ukuthi bayibhalisa ukuvota njengoba sekuvuliwe ukuze baqede udubo labo ngokukhipha umbuso we-ZANU PF.
Asikhangele sekule 43 years sihlupheka njengabasakhulayo beZimbabwe, and ungangena emalokishini lapha abantwana bayabulawa zintshengo, iindaba zezitresi zokusekala kwemisebenzi. Angeke sisurvive ezinye 5 years under i-government le esikiwe.
Uhlelo lolu lokubhalisa ukuvota ngolokugcina kulabo abafuna ukuvota lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhalelwe ukwethula umbiko wakhe ukhetho lwalo nyaka lokuthi lwenziwa kuyiphi inyanga kungakudala. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami uEzachisa Sibanda.
Ngiyaxolisa lapho besililethele udaba olungayisilo. Lolu belumayelana lekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Abathi phambi kwakusasa ngesonto basungula uhlelo lwabo lokugcina olwe-mobile voter registration, lapho abazabe bebhoda ngelizwe lonke bebhalisa abantu ukuthola ilungelo lokuvota okwensuku ezilitshumi. Udaba besiluphathelwe ngu-Ezra Chisa Spanda. Uhulumende weZimbabwe usebeke ikomiti ezakhangelisisa ngodubo lwendawo ezipakwa imota enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abaningi bekhalaze ngokuthi izisebenzi zohlangothi olubona ngemthelo okumele ikhitshwe ngabatshayeli ukupaka izimota eHarare ziyabahlukuluza ngokuba zilamaqhinga okuthi bagcine bebhadala indleko yokwenza lokhu ngemali eningi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wembuso yezabelo umnumzana July Moyo ukhiphe umbiko namhla esithi usebeke ikomiti labantu abahlanu yokuhlolisisa ngalolu daba. Uzulu weHarare uyakhonona ngembadalo yokupaka izimota edolobheni leli esithi kayihambelani nomumo womnotho oselizweni. Umnumzana Herbert Zulu ohlala eHarare uthi loba nje uhulumende esebeke ikomiti kumele akhangelisise ukuba imali le ihambelana na lomlotho welizwe.
Imali yeHarare City Parking leyi inengakhulu ongayenziyo. Thina sithi ngcono iyehliswe imali yeHarare parking leyo ngoba abantu abaningi uZulu asoze ayikwanise uyibhadala leyo mali ngoba inengakhulu. Njalo okunye ukuthi iHarare City Council yangkhona ayibuthi izibi, imigwaqo yangkhona igcwele ama-pothole, ama-markings angkhona nxa ungaphaka futhi awuwaboni.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nobert Dube ohlala eHarare yena othi uhlutshwa zindleko zokubhadalela lapho abapaka khona izimota.
City Park iphamalisa ngokuthi ngendlela abaoperate ngayo it seems like it's more like extortion, not service delivery. I remember ngizempe etown ngile agent business I had to attend to. Ngamva ukubhadala ama rates angkhona babengekho, no one was there to attend to me. Ngangena ofisini ngenza ngathi what I was doing. When I come back ngisembona imota siklenjiwe. Singasiklenjiwe imota sebesithi mina ngibhadale imali yokuthi ngisiklenjiwe sebefuna ukuhamba la ekuyithowa behambelayo, which is about $60, and it's extortion. Sextortion. And abanye angkhona bayafuna ukudiza, bayafuna ukubancenga. And mina by that time I saw me immediate business amele ngiyenze, ngacela sengcenga, ngacela sengidiza sithi hayi ngiyakufakela okuncane.
Umnumzana Libert Sithole yena uthi kumele kulinganiswe ukuthola kwe-council imali lokuba amalungelo kaZulu ayahlonitshwa.
I-City Parking ama-charges abo ama-fines bona ngathi imali zakhona zinkudlanyana nje, ngabe bayazehlisa nje ukuthi lathi sikhona ukuthi senelise ukubhadala imali zabo. So angazi ukuthi ngayenza njani ukuthi libabonise bese sihlisele imali zabo ezebese ama fines abo. And they are too much ama fines abo.
Embikweni esisabalele ezinkundleni zobulenjini ze WhatsApp le Twitter iveza ukukhonona kwabantu abaningi besithi ngezikhathi eziningi azitholakali izisebenzi okumele ubhadalele kizo indleko yokupaka imota. Umuntu engashiya imota ingabhadalelwanga aphiwe okuliphetshana kokuveza imali oyihlawulileyo uyathi sephenduka afice sebebophe amavili emota ngamaketani aweclamp ukuze abe kansili bakhiphe leyo clamp kuzamele ahlawule amadola emelika aphezu kwekhulu $132 ukuthi ikhitshwe iketani. Kumele umuntu abhadale ngedola leZimbabwe elingamakhulu athoba munye munye 900 pound, okuyimali elingana ledola elilodwa lemelika leyi ayisiyo ndleko enkulu. Kodwa uDubo basuka bengabi khona ukumelela umuntu abhadale lelo dola lokugcina abantu sebehlawuliswa amadola aphezu kwekhulu. Usodolophu weHarare umnumzana Jacob Mafume ngemva kokubona imbiko yokukhonona ezakamizi lezethekeli zaleli dolobho esisabalala ezinkundleni zebulenjini ucine ephendula ngokubhala ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba bazakhangelisisa ngodaba lolu evumelana labantu ukuthi imali ebhadaliswa uZulu iningi kakhulu. Uhulumende uthi abahlali laba kumele bahlolisiswe ukuba abekhansilini imali leyo bayisa ngaphi, njalo ukuba iyahambelana nala lokho okwenzakala kwele Zimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-UN Commission on the Status of Women, CSW67, oqala mhlaka 6, uphethwa mhlaka 17 kuMbimbitho, uqhubekela phambili eNew York khonapha eMelika. Lumhlangano ungenwa ngabesifazane kanye labesilisa abalesifiso sokuthuthukisa ukulinganiswa kwamathuba ngobulili. Abanye abakulumhlangano bathi lanxa isimo sesingcono balokhu behlangana labandlululo emsebenzini, kumabhizimusi, kwezombusazwe, kwezokulima lakwenye kwezinye inhlangothi zempilo. Sixoxele lunga lebandla le-MDC omela eMathebeleland North edale lephalamende, unkosikazi Sibusisiwe Buda Masara, osemhlanganweni lo eNew York. Yena othi kuqakathekile ukuba omama basekelane hatshi ukusetshenziswa ngabesilisa.
Abantu abasifazane akula kuthi kumbeni ungumuntu ongumuntu omnyama kumbe ulikhiwa, siyafanana. Into lezi zivelela khathana. Inkokeli zabo mama kufuze sibazwele ngani, ngoba labo umumo lowo bawuqalisa owe-leadership. Umuntu ongumama okwenza kakhulu singane siyasetshenziswa labantu abangobaba, yikuthi thina ngokwethu asilalutho. Engingathi
ungasichasisela kabanzi ukuba nawujoni ngakho lokho mhlonipho.
Simina economic resource sinjengabomama kasila. Ngokunye lakho kungena okwenza ukuthi ama-decision esikukhulumayo kungani akulalutho, akukhulunywa umuntu ozwayo. Ngoba nxa ukhuluma ngalamali ukhangelelwa phansi. Yikho omama bagcina besetshenziswa lanxa befisa ukusekela umuntu ongumama esikhundleni, bagcina befaka umuntu ongubaba.
Lokhu kubangelwa yini?
Ngenxa yemali, ngoba thina njengabomama siyabe sivele singela mali. Lolu ludubo osolunanzelelwe lwananzelelwa sibili ukuthi ukuthi umama asekele omunye umama uyikuswela. Omama basuke bakhangele okuseduze, abasakhangeli okuphambili laphambilini lalaphana. Obaba ngabantu ababasebenzisa ngesikhathi sonesi befuna isikhundla, angavela thola kufuna usekhohlela ngaye. Bangazi bahlangana ivili kumkhulumisa kamkhulumisa. Wewe senze ngani kamasi? Kodwa konkana manje singathi thina mama sithi siyababonisa sebe wena ususiba mubi. And obaba balakho ukufaka imali ukuthi bekhiphe umama osele power. Umama osengama phambi komama azwakale alingani labo baba nxa sikhuma ngithi beqhabathi. Bebhadala imali ukuthi omama bamkhiphe. Bafake omunye umama o-week ngokunye konkana lakho. So imfundiso lapha sithi ngesilungu it has to be a process. Kwe ukuthi omama bafunde bazi babone.
Useleminyaka wena edlula amajumi amabili ukwezombusazwe, kungase kulobungcono yini nxa uqathanisa ngesikhathi uqalisa ezombusazwe?
Katezi lapho sikhona khona sina sithi sokungcono. Ngoba mama vele babe sithenzwe okuzisusisa. Ukuthi uyasethenzwa ukulwa lo muntu azavuka kusase siyacelisa udokuye. So iishu eyokusekelana njengabo mama hayi leyo sibili kumele kube lesikhathi. Kumele kube lemfundiso ezahlala i ongoing. Sihlala sifundiswa. Hathi katezi ngithi sokungconywana bakithi. Lapho siyengene khona thina katezi iminyaka singamachumi amabili lamathathu. Silokho sikikho lokho udabala. Mina ngathi ngena ezomba ngazo. Ngahle ngaba ehlangothini labo mama. Hayi into le nyayazi. Ngena mina ngangibizwa kuthiwa lihule. Katezi ngithe ngene kuba ngu-MP ngemva kweminyaka elichumi lantathu. Kwakhanya ukuthi sengizondwa ngasafunakali. Sengimubi. Ihule leliyana selizuza isikhundla selingu-MP. Hayi awusafunakali. Omama bona labo futhi ababesilwa labo uyathola ukuthi sebesilwa ukuthi akaphume sehlale kakhulu. Kodwa indoda amanye amadoda babe khona kuleli bandla lethu eliphikisana negovernment iMDC kusukisela kusungula ibandla ngo-2000 kuze kube nakathesi ba abakhona abaningi kodwa kabakhulumile ngawo bakhangela thina thina abanye singene ngama-proposal njengama-proportional representation uyabuthiwa khona vele abalancedo laba abakabaphume khona abantu akuthola ukuthi omama kabakhangeli ukuthi omama bana laba kuba khona kwabo kutshintsheni eZimbabwe mayelana nabomama kuningi okutshintshileyo.
Lo nyaka selilungiselela ezokhetho eZimbabwe, ubona abesifazane bezaphatheka na ngokugcweleyo ukhetho lolo luzayo?
Sizathola ukuthi ukhetho lolo luyayo kule 30% e-local government, ama-councils azayo amaningi kakhulu. Khathesi silamagama ama-local councils, ama-councils 1958 wards eZimbabwe, but silama-councils abangumama ngu-200, amalutshwana kangaka. Kodwa ngenxa yokuthi omama bangenile ephalamente lisalwa singama-proportional sinjalo, sisilwa sathola 60% isemthethweni. I-66 zona ezibe yi-PR zincede kakhulu ngoba ngananzelela omama abangene ngokuncintisana la madoda, futhi lutshwana kakhulu. Bafikela futhi yizinto okumele sizikhangele njengomama.
Unkosikazi Sibusisiwe Bhuda Masara lilunga lebandla le-MDC omela iMathebeleland North edalela ePhalamende. Sixoxe laye ecingweni yaseNew York City khonapha eMelika. Umnumzana Trevor Ncube, umqondisi wenkampani yezindaba e-Alpha Media Holdings, uthi umnumzana Nelson Chamisa akalasisindo sokuba ngumkhokheli, njalo abanye bakhe bachothoza indlela akhokhela ngayo ibandla le-CCC. Uncube wethule umbiko lo namhla enkundleni ye-Twitter, uthi uChamisa akazilutho ngezombusazwe, ngakho-ke abantu kumele bavotele umnumzana Robert Chapman okhokhela ibandla le-Democratic Union of Zimbabwe. Uphinde wathi abantu abakunhlanganiso ezijiyeneyo labo bachothoza indlela uChamisa akhokhela ngayo ibandla le-CCC. Kodwa abakubandla le-CCC bathi uNcube usenga ezimithiyo ngoba usedlelana lebandla elibusayo. Abanye njalo abakubandla le-CCC bathi kumele akhangele ukuhlupha izisebenzi zakhe kumaphephandaba agoqela iNewsday, The Zimbabwe Independent, The Standard. Abakhala ngokungaphiwa iholo ngemfanelo. Ngasenelisanga ukukhuluma lo Ncube kanye leziphathamandla zebandla le-CCC ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Emmanuel Macron wele France ubonakele ethatha imfanekiso lenhloko kahulumende yeleBritane umnumzana Rishi Sunak labaphathintambo bamazwe abo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe ngemva komhlangano wabo abawenzele edolobheni leParis kwele France namhla. Lo mhlangano ubikwa bujonge ukuvuselela ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili obese bu leminyaka buyatenga-ntenga. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wakwele Turkey wazise ukuba ukhetho lwalonyaka elizweni lelo luzaqhutshwa mhla ka-4 uNkwenkwezi. Lolu khetho lwenziwa ngemva kweminyaka engamachumi u-Erdogan esembusweni. Ababona ngokwenzakalayo kulelo lizwe bathi inombolo ziveza ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo unganqoba kulolu khetho. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi ugatsha lwakhe luphakathi kokwethula ugwalo olulodwa olumemethe amagama abantu bonke abaselizweni lempawu zabo ezifana lama-fingerprints lezithombe uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
umnumzana Motsoaledi uthi lolu gwalo lwe-National Identification System luzabe luqukethe zonke izalwane zakwele South Africa bonke abantu bokuza lazo zonke iziphephele okwakhathesi la maqembu mathathu abhalwa kungwalo ezintathu ezehlukeneyo le into ke besenza kube lula ukuthi umuntu abe le pasipoti akwelinye ilizwe aphinde abe lesithupha sokuthi uzalwa kwele South Africa abuye abe lencwadi yokudinga ubuphephele umnumzana Motsoaledi uthi kulezi nkulungwane zentsha ephakathi kokuchitha amabhuku amathathu la kubunjwa ugwalo olulodwa olulakho konke ngaye wonke umuntu oselizweni
everybody who find themselves within the borders of South Africa regardless of their citizenship status
lokhu sikwenza ngokuqala sibumbe umthetho lona lokhu uze kungabi ngitsho loyedwa umuntu okuleli ongekho kulolokwalo
but it just records you so that we have got record of everybody sojourning or found within the republic at any one time
ngokutsho kwamphathintambo Motsoaledi iSouth Africa ibhekane nohlupho olukhulu lokuthathwa kwencwadi zokuzalwa lezithupha ngokungekho emthethweni ziphiwa izalwane zakwamanye amazwe ngesikhathi kusethulwa amapermit eZimbabwe documentation permits eminyakeni elithumi edluleyo kulezalwane zeZimbabwe ezifika izinkulungwane eziyisithupha ezabuyisela izithupha ezazithethwe ngendlela efanayo basebephiwa amapermit lawa izizalwane zeZimbabwe zona sezethule imibono etshiyeneyo ngalolu gwalo okukhangelelwe ukuthi lungabe selusebenza kusiyaphela umnyaka bakhona bathi le ngenye indlela esezivamile kwele South Africa zokuxotsha abakwamanye amazwe elizweni kulabanye abathi uhulumende nguye ofuqela abantu ukuthatha incwadi ezingekho emthethweni njengoba khathesi kulezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamaphemithi asevaliwe kusitsho ukuthi sekufanele ziphindele ekhaya kodwa ke sinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ayikho into embi ngalokhu njengoba kuvele kungafanelanga ukuthi abantu basebenzise amaphepha abawathole ngendlela ezingekho emthethweni
kuzodala ukuthi kube lokuphepha kakhulu eSouth Africa njalo kuvimbele ukuthi labo abantu abasebenzisa amaphepha eSouth Africa ngokungekho emthethweni bavinjele ukwenza lokho
izalwanza kwele South Africa lazo sezemukele ngezandla zombili lelinyathelo zisithi ukususwa kwabalezincwadi ezingekho emthethweni kuzadala amathuba omsebenzi kuqede lobugange umgcini hlalo enhlanganiswe Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bafuna ukubona lolu gwalo selukhona njalo selusebenza
salamukela udaba olishiwo umtswaleni kodwa ke kumele sisungulule kabanzi lento ukuthi kube labantu abasebenzisa ama ID abasebenzisa ama ID wa South Africa ngaphe ne passport bawathatha kuphi
umthetho ozaqinisa ukusebenza kwalolu gwalo usuwemukelwe lidale labaphathi intambo okwakhathesi usufakwe emphakathini ukuthi bethule imibono yabo ngawo qede lapho uza kuyavotelwa eParliamente ubususiya kumongameli awenze ube umthetho welizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
It was a Friday my darling. Was a Friday um 7
super. Kuhlelo was a Friday namhla silethulela iqembu elicula umdumo we rumba elemalaba Shining Stars abadabuka eKhezi kodwa becula bekwele South Africa. Lapha basiphathele idlalade labo elitsha lesihloko esithi bakhohliwe ngathi. Untungamile Nkomo we Studio 7 usipha lolu daba.
Kama ngokuthi mdudula ndebele ngidabuka eKhezi la engizalwa khona kwaMalaba endaweni okuthiwa kuse St Joseph. Mina ngiyumholi weqembu ngingu lead vocalist and backing be futhi ngidlale nebass lapho ebandini leMalaba Shining Stars. Iqembu lethu selinamadlala ade angu 9. Futhi iqembu lethu liqale ngonyaka ka 2005 ukucula.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo esitholakala kuzo siMalaba Shining Stars ngizobiza zibe mbili. Khona 073-086-3423. Kanti-ke futhi ngiyatholakala nakule ethi 078-255-3552. Siyatholakala kuzo zonke lezi nombolo zombili. Abafuna ama-CD engathinta nje lapho, abafuna imisebenzi yethu yonke kanye nama-DVD akhona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Esicela kakhulu kubalandeli yisupport evela kubo nokuthi kahlahle baziqhenye ngento mhlambe noma eya kubo la abaphuma khona ngoba phela umculo lo esiwenzayo nathi sisuke lati siziqhenya ngokube yithi bethu esifisa ukuthi nabanye abantu nabo mabelalela umculo wethu basisupporte kakhulu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili ngokubenzela into ezinhle.
Laba Shining Stars abacula bekwele South Africa basanda ukukhipha idlala delicha lesihloko esithi bakhohliwe ngathi. Ku live talk namhla sikhangela okwenziwa ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Singakehlukani sihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Bathi phambi kwakusasa ngesonto basungula uhlelo lwabo lokugcina olwe mobile voter registration. Abantu abaningi bakhala ngokuthi izisebenzi zohlangothi olubona ngemithelo okumele ikhitshwe ngabatshayeli lapho bepaka izimoto enzikini yedolobho leHarare ziyabahlukuluza. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale sihlangane njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.